Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekela phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya.
Abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona, khathe sefunda ukuchise thina.
Izikolo zivulwe izolo, amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala.
Sithole ukuthi kulamanye ama-provinces kade kule 1% attendance yababalisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kunomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane laba bathole leli gcikwane elizweni. Asebele gcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,816. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekela phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi sikhuluma nje. Amapholisa kade egqagqele isigodlo lesi abikwa esukile ntambama, labasakhulayo abalithumi lambili kade bebotshiwe bakhululwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni othi okwenzakalayo yize elizadlula nje ngokuphazima kweso.
Ngiyabonga msakazi ngaleli thuba osinikeze lona. Okwenzakalayo eMorgan Tsvangirai House ukuthi laba obaba ababethethe umbuso ngobudlwangudlwangu, labana ababefuna ukuchisela umama makhupha endlini bethu ngoba ngumndebela akabuyele emathebheleleni ndakula muntu wesindebeleni ozobusa iZimbabwe. Baqalile futhi ubudlwangudlwangu babo bafika laphana ngabo ubudlwangudlwangu bangena e-ofisini lethu batshaya abafana bethu. Sisekhothi nje njengoba ngikhuluma nawe ukuthi sikwazi ukuphinda sithathe i-ofisi lethu.
Manje lizathatha manyathelo bani ngodaba lona lolo?
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu. Lo jahe ngikhuluma ngaye nababanye abangabe esebenzisane nabo sebezixotshile ngoba i-constitution yethu ithi ungasupporta elinye iqembu usuzixotshile emhlanganweni.
Labo okuthiwa ngabasakhulayo bebandla lenu okuthiwa yibo ababize abanye labo abe-MDC Alliance belokhu bengamalunga enu na, njalo ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngabo bona la?
Hayi, kulo jaha oyi-1 nguye owathi ngoba esenamanye amacala akhe abenawo asebhekane nomthetho wasesuka wayangale njengoJudas, wafika wathengisa ke bamnikeza imali ke yikho kubuya esethatha laba abayi-alliance ebuya labo e-ofisini lethu.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phukeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
So mbona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uza kuyawathatha lawo mahofisi. So mbona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandla lelo.
Ngokubona kwakho lokho okwenzakalayo kungaba kulesandla seZANU PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo izano ilesandla esikhulu ende ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanengi nengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanengi nengi imali leyo yiyo ehamba isiyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided. Yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethusi ukuthi bakhona asebebanjwe i-CIO, bakhona bangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yisitha. Lokho kakudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisi ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabehlula ukuthi behlale phansi into eyodwa ukuthi babe bethethe imali yesitha, ukuthi bahlala phansi bethini lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuwukuthi genuine ikungazwani kwabo boyi-2 nokuthi kungela mali yesida, ayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane. Amboni into enzima, kodwa uma kuwukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi Connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMayikhoke ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenza lamazwe aphetheya abenhlanganiso ezizimeleyo labanye asebaxotshwa kubandla leZANU PF ababethiwa liqembu le-G40 abafana lomnumzana Jonathan Moyo. Uncube utshele intatheli izindaba izolo ukuthi amazwe la asebenza lezinye izizalwane zakuleli ukungenisa izikhali elizweni ngudlu ukuze baqale impi. Uthe njalo ibandla le-MDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uthe abezomvikela abasoze bakuvumele lokhu. Ibandla le-MDC Alliance lona lisole amazwi kaNcube lisithi ajonge ukwethusela abasekeli balo, kanti njalo uhulumende udinga isizathu sokuhlasela leli bandla njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi seZaphu phambilini kweGugurahundi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli salo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Thina abantu be-MDC silwisana le-corruption, ubusela, ama-adoptions, ukutshontsha abantu ebusuku, lokwenza i-tribalism abayenzayo le-nepotism. Economy ifile ngenxa ye-corruption. Ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona, khathe sebefunda ukuchisa thina. Thina sine emthethweni, singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi. Sifuna abantu bafunde ezikolo. Namhlanje izikolo zivuliwe, azange kubele ngitshela amateacher, abantwana bahambe ukuyadlala nje amatope. Yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lwemithi lamadokotela. Abantu balime basuthe, hayi ukukamba manga aluhlaza tshoko ukuthi kunase sitrena ama military insurgency. Lokho ikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le international world gayibuye ize kwenza I study owe singathi I commission faze kuzwisisa kuhle ukuthi kambi MDC njoba yona ingala nje lesikhali nje lesodwa sesithrenwa ngubani I international relations le international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele ikhu asiyithathi asiyifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathela umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancube lo uyethusa ngoba igugura hundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithi ningalokho
ithumba seliza bhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kulemkenke emthathu eyabalisanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hathi lokho esikupho ngukubona mahlabe zulu qinanini kodwa impile iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu balandzelele ngoba bayaza kubelithusela bafaka izinto eziningi abantu babotshwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya I 5th brigade bahlanela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephonguqunywa nje ngamakhoti eRodesia Front ositshela siyaliqinisa asifuni dlame lingathatha umthetho lwenzo wenu lina enzanini into zonke ezikuconstitution ezekudemonstrator ezokupetitioner ezokugosh law ezokwenza ama-strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshe ntsho lani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingawani esingalawo
umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo izikolo zivuliwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe umnumzana Nation Mudzidirwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
Sithole ukuthi kulamanye ama provinces kade kule 1% attendance yababalisi amanye ama provinces kade kule ama 5% attendance yababalisi sike sakhangela esikolweni akuyenzi ukuthi sisiqambe ngamabizo kade kulabo 0% iattendance yababalisi kulezinye ikho kade kutholakala kulabo headmaster labo deputy head kuphela sikhangela futhi kundaba yabantwana abaningi bangkhona bacina bebuyela ezindlini wakade kungela ukufunda kade kuyenzakala esikolweni sithole futhi ukuthi uhulumende kade sepromisile ukuthi uzaletha impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ama PPEs esikolweni kodwa sithole ukuthi ezinye esikolweni akula impahla lezi azikabi khona so abantwana abanye kade bebuyile bezigqokile ama maski abo angasiwa ama quality mask ukuthi siwakhangelela ukuthi agqokwe ngabantwana lapho abahlangana khona babanengi so ababalisi bayakhala ngendaba leholo ukuthi abala izimali zamabhasi abala izimali zemaskufis zabantu wabo yiko bangaluchubanga namhla emsebenzini
likhangelele ukuthi kuzahamba njani asithi uhulumende ayale elokhu engaliphi imali yona le eliyifunayo kuzaqhubeka kuhamba njani
Siyabeloke sihlezi ezindlini ezilonga uhulumende engasipha imali yona le esifunayo ngoba kunje asila izimali zokugada zamabhasi ukuthi sibuyele emsebenzini asila izimali zokuthenga ukudla asila imali yokuthi sibhadale abantu wabethu ama school fees kunje ama rentals ngama 20 to 30 US dollars per room kumalokishini ama school fees abantu wana kathezi ngama 30,000 RTGS dollars yabe equivalent to 300 US dollars so kunje nxa ngihola 30 US dollars angisoze asisoze sibuyele emsebenzini and sakuvumelana njengababalisi njengehlanganiso ukuthi asibuyeli asilugcobi as long uhulumende engasiphanga imali yona le esiyifunayo and kuyabe sokusegcekeni ukuthi uhulumende sehlulekile ukuplaya important role yakhe yokuthi aprovide education elizweni afundise abantwana ngoba as long ababalisi behlezi ezindlini abantwana bengafundi kuyabe sokusegcekeni ukuthi uhulumende uhlulekile ukuplaya irole yakhe yokuthi aprovide education.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kumbe ATUZ. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uRebecca Masawi oweHarare ubesemthethwandaba izolo ethoniswa icala lokuthumba abesifazane ababili ababethandana lomyeni wakhe batshaywa kabuhlungu omunye waze wabhubha. Iphephandaba leDaily News lithi umahluli wedale leHigh Court umnumzana Martin Makonese uselahle isicelo sebekade befuna ukumisa ukungcwatshwa kakutsha kwababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 likhuluma lesizalwane seMatopo. Ngizwe laphana besithi uMakhupe usethethe ibizo leparty kaChamisa lelabathi MDC Alliance. Wathi uMakhupe yilo azayisebenzisa kuma by elections la azaba khona ngoDisemba. Bengithanda laphana uma bekhona abalandeli beMDC Alliance lekhokhelwa ngoChamisa. Bengicela ukuthi ngabe bayamcebisa abumbe elinye ibandla elitsha elingahlangene lezinto zawo uMakhupe laboMonzora. Ngoba engiqinisa ikhanda ngesikhathi basokumele baye kuma by elections bazomvimba ukuthi asebenzise ibizwe naleli ithi MDC Alliance. Yikho lapho azazibone sesala khona engasela party. Ngoba kusukela ekuqaleni ndiveleni ngumuntu ophikisana lekhodi. So uma umuntu ophikisana nekhodi ekugcineni vele awusoze uphethe kodwa ngoba ekuqaleni waphikisa wathena iMDC thile yayichiywa ngo-Tswandira yena nguye kumele ayikhokhele asomakhupe isinqumo sekhodi yena kahlangani laso yena uzo ebantwini wayithatha iMDC Alliance omakhupe baya kuma-MP omakhupe labomonzora baxotsha wathi yena uzo ebantwini baxotshisa ama-MP namanje lokho kunjalo akula kutshintsha kumbe enye into ayenzayo ngokuxotshwa kwama-MP baxotshisa ama kansila wathi uzo ebantwini lakho kwaba njalo wathula zwi wathatha iHarvest House wayikhothi wehlulwa wayithatha wayinikeza uMakhupe wathi yena uzo ebantwini wathula zwi lamanje igama balithethe balinikeza uMakhupe sesithi yena uzo ebantwini inkana izozimsebenzele ngaphandle kokuthi avule yakhe iparty entsha engahlangene loMakhupe kumbe engathintani loMakhupe ngoba vele ekuqaleni nguye umuntu ophambanisayo ngokuthi akhuphe uMakhupe ngendluzula yena angene esikhundleni ngenkani esebenzisa inkani letrabalism.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye lizalo PF makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya isitha zethu sinye esikade sasitupha from 1980 iZimbabwe vele asikazi sikuthola ukukhululeka thina asikazi sikuthole ukukhululeka yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izami yilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikazi kulungisa akula makliniki akula mgwaqo ayikho nje i-development ekhona into ekhona eZimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa lokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizwele ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayizwele ukusela kuphela noku bebetshontsha imali be thwala imali bezisa le maso okukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye sanibonani sanibonani basakazali bahle khuluma longwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke enisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlale singabaphileyo njengelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esizalo PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanction lawa ethi abasuse akala susa ama-sanctions lawa wawafakela abantu bezimbabwe yina labantu bakhe laba bezalo PF abaqale ekhaya ukuqala bethu besiyacela le thina vela asithinta ama sanctions la njengavula ukwenza ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama sanctions kwenziwa yibo lebandla lakhe lezano PF akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe esegugile behambe siyokhuluma amanga abantu bahlukunyezelwana abantu baboshelwana baboshelwana abantu be-MGC baboshelwana abantu ungakhuluma kabi ngezano PF sekumele ubose uthonisise nzima uvalele unqatshele ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bet ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje izanu p f akusuwa ama-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu
ndijonile besakazi westudio 7 mina lapha ngikhulumayo kunye indaba eyihluphayo lapha zwakathezo mna ngakwesithi khona amakhiwo afuneke eplazini kathi kasuke waxhothileyo amakhoya layo azabuya njani nexhotha plazi abanye bebabulala esenze everything abo kathezo esitshiwe bafune ubafunelayo njengoba isithi i-m d c kayifuni ke inye yamakhiwa inamakhosi ayo yithela seyifuna i-m d c katshani lokukhulu lento zakhe ezingasebenziyo le
salibonani salibonani futhi lapha pho bantu basakazi bonke abe studio 7 ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi noma ohlelo wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngehlelo zenu ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhuphe le abayenzayo thina ngapha ehlangathini singabhegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sinokuzophuthuma umuntu lina libabili isithethe ukuthi libona ukuthi isilwane lesi singasenza njani singaba lena sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singama isifindi silwe lesilwane sesiseduzane la ndiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liwiselana phambi likiqala laye lisithi lenzeni kwafana ngoba lizadliwa lonke isilwane angitshoyo ukuthi hhayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula saye sabangaka ndaweni yakithi mina ngizalwa khona eflabhuzi ithara asiyazi indawo yakithi ayizange idivelophe kusukela kudala sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okuthiwa iwest nicholson siyemberengwa so umgwaqo osawavala kusela lezi moto ezihamba lapho silo mgwaqo osuka evokola siya endaweni akithi ngizalwa khona empembezi ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli sisaseprimary sasayesaze sayesecondary sasathatha sasayemsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge kubuhlungu yithi ngoba yithi kufanele ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kwintombazana yakhe uyafika yena abe singena endlini alale wena obesusala phandle ungayazi into eyilandelayo so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kwezepolitics kumbe thina njengomthwakazi vele siphume kuzwe zabomama uMakhuphe labochamisa labo labonangakho ngoba thina uncedo asilubone kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endani okuthiwa impembesi uyalala ungaphesha komfula imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula bogcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esecondary yakithi okay emkwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balala egangani imizi beyikhangele kungela ndawo ukuthi lizacapha ibritsha lakhona so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe unkulunkulu angenele elizweni lakithi sabe ngacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linanzelele iy'nkulumo zonke kakhulu liyenzele lisivakatshela lakithi indawo eseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni longasihluphiwe hhayi ngiyabonga ngiyabonga igama hhayi nangusimoya ngiyabonga
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika lamuhla ntambama umongameli Donald Trump lozancintshisana laye kukhetho oluzayo ngenyanga kaLwezi. Umnumzana Joe Biden webandla lamademocrats bazadibana kwingxoxompikiswano yakuqala i-debate. UTrump ungena kulingxoxompikiswano esetheswa amacala ambalwa abalisa ukungabhadali umthelo we-income tax lokuqamba amanga ngodaba lwe-coronavirus. Sicoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni. Sambuza ukuthi ubona kungani induku loxakuxaku kuzawela ngaphi.
Yikho mbona ngathi kumpikizana ngxoxo yabo le uza kumela khonokho engxenye kubeke njengamanga, kubeke njengezinto zonke ezinjalo. Labo abazobe bemlaleli bazavumelana naye ukuthi abamqambela amanga ukuthi kazanga bhadala ama-tax. Kodwa embona ngathi kuzamchaya nxa kuyikuthi labo babuzayo ama-moderators bangambuza bemphethe eduze ukuthi i-coronavirus wayiphatha njani. Enxenye lapho yikulapho angaluza khona ama-points athile ngoba eqinisweni aka ambona ukuthi ulakho ukuyivikela i-corona ukuthi wayiphatha kuhle ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama-frame-a-china, ngavala ama-border, ngavala lokhu kusaqalisa kodwa ke kusiya phambili wasuzenzayo.
UTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana labantu asebenzise amabali amanye angani ngokuthuka lokunye okunjalo. Ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden?
Ye, nxa kusiza kulapho sibile kungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana wazalwe lesipunu segold emlonyeni. Asomuntu ohlonipha abantu njengalokho. Kodwa ke zaphinda njinge ngibuyele kolaphana ukuthi ibase yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo. Iyakuthanda sivilikorokana nxa ethethisa kolaphana khuluma amazwi angathi ngawokweyisa ukuhlithisa bayakuthanda. Kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani. Bekungamelanga ukuthi kuyime ngimcebisayo wenza ukuthi mina ungahambi laye engikuthoyo ukuthi angaphikisani laye ukuthi kwese sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani naloko okuthethiswe ngakho. So mina bengingamcebisa khonapho ukuthi each time nxa engathi uyamkhalimela engathi uyamthethisa yena azidlalele khonaphana kuphela aphendule lokhu akubuzwe.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leTexas. Lo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekele phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
ibandla le MTC Alliance selilandule umbiko wethulwe umphathi ntambo obona ezomvikela umnumzana Owen Mudancube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.